ukhona ground kathesi ngathi ma by election is now siyasebenza siguquzela abantu ukuthi bevotele inguquko kuma candidate ethu IEEC esikubonayo kwenziwa ibandla lokwehluleka ibandla elingenakho okuthembisayo ebantwini since 42 years ukuthi okwabo babhizi nge-vote buying. Vote buying ngisho ukuthi bathethe isikhathi sokuthi isikhathi sendlala esikhona eMatsouth jikelele. Kuthi ukudla lokhu kubuyayo kuvela kuma-organization asincedisayo ikakhulu ngabakhangelele abayehlulekayo bakhangelele abaphathekileyo bakhangelele izalukazi lamakhehla bathatha leyo advantage yokuthi betsho ukuthi babaholisa ukudla and ukudla lokhu kubuya kubandla elehlulekayo leZANU-PF. Kathi nje abavotayo vele ngamakhehla lezalukazi and yudubo esilabo siyazama ukubabonisa abantu bakithi kodwa uyakwazi indlala ngayikhona esiswini mangoyisedlalela iziko abantu bakhetha ukuthi kona bevotele ibandla lokwehluleka solongo bethole umumbu i-5 kg yomumbu bethole inkukhu eyodwa nje kambe okungimangazayo ukuthi since ma-by-election lawa esibuya kebulilima bayethukile sebekhipha izinkukhu emaqandeni bebhizi benikeza abantu izinkukhu bethenga amavoti kodwa thina siyatsho ebantwini ukuthi thathani ngoba konke kungokwenu kuyimali yenu kuyimali ye-tax kuyimali yenu elisebenzayo kunye kubuya kuma-organization amanye amazwe asincedisayo ina thathani kude kuvoteni votelani i-change kodwa abantu bahlakaniphile abantu sebebonile ukuthi hawu kwamanye amazwe sokwenzakala elisuthu nanku kwenzakele lamanye amazwe nje aboZambia okwenzakalayo kanti thina eZimbabwe kushota kuphi njalo ngemva kwama-by-election njengobana sisiya kuma-by-election lawa okusijabulisayo ukuthi intangencane sibonile bayakhala ukuthi barejistwe ngakutshela babagandi ukuthi labantu abethu abaningi even abadala abangarejistanga sebathwala ukuthi bayirejista ngoba khatshana lapha kurejistwa khona
lingathi inhlanganiso zikahulumende ezendaba amaphephandaba lemisakazo ayanceda yini ekuphathiseni uZulu ngokumpha ulwazi olufaneleyo ngendaba ye-by-election
abagandi wangikhumbuza ukuthi mina vele bese ngikhohlwa kukhona into yokuthi kule misakazo kahulumende eZimbabwe babagandi into esingaziyo leyo izibuni zentwala babagandi kakukho endaweni yeZimbabwe yonke jikelele ikakhulu emakhaya eMatsouth vele thina umsakazo oncedisayo otshela abantu umsakazo esinawo babagandi esiutshayela ihlombe yiyona le kuthiwa yi-studio 7 yezwa ngabantu yi-studio 7 etshela abantu ukuthi kwenzakalani endaweni yabo asinawo umsakazo babagandi igovernment yeZimbabwe kayinamsakazo even oyod sisemakhaya le size sihlutshwe even langama-network yamafoni kungela-network ngendlela yokuthi akulanto elungiswayo babagandi asikhulumi ngabo-ZBC ngoba angazi le minyaka engakanani singaze sikunanzelele khonoko asikhulumi ngama-radio station eZimbabwe akulanto eyenzakalayo okukhona nje ikuthi ungathi kwesikhathi ukuthi ungangena endaweni enjengabodorobheni uthi uyavula nje umsakazo nalowo FM uzezwa kuphela bekhuluma ngo-ED bekhuluma open for business.